Kulesizalwane seZimbabwe ebesisebenza kwele South Africa esigwazwe safela kulelo lizwe. UPaida Moyo Phiri odabuka eMashwingo ubikwa ixabane labanye emsebenzini basebemgwaza watshona. Kodwa osokuhlupha ukuthi izihlobo zakhe kazaziwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Duve yena oleminingwane yabantu abangathintwa izihlobo zikaPaida Moyo alubana zilalele.
Ujaha lo uPaida Moyo Phiri ngujaha odabuka esigabeni saseMashwingo. Pho ke ujaha lo ngujaha obesebenza lomna wami ibizo lakhe elinguSicolani Ndlovu. Kodwa ke undoda lo usukuwa sisiba lokungezwani kuhle labanye emsebenzini lapho kade sisebenza khona. Bagcina besilwa labanye wagwazwa wathwalela esibhedlela wathethile esibhedlela wasetshona. So ke undoda lo njengokuthi esitshonile esibhedlela kunjalo abakwazi ukuthi abazali bakhe ukuthi bengatholakala njani ngoba ngumuntu okhanya engilazi izihlobo ezazakalayo kwafana egoli. So kungakho nje kathesi labafana nokuthi kade bengumuntu kade besebenza laye njalo bemazi. Ingakho ke kathesi bezama ukuthi bancedise ukuthi kutholakale izihlobo zakhe. Konke nje lo mlungu lo kade abamsebenzelayo ngumuntu ozimiseleyo ukuthi nxa kungatholakala izihlobo zakhe. Umuntu kancedisa ukuthi kuyelelise ukuthi isidumbu sithathe sihambe siyebe kwakhona le emashini.
Abazali bakhe kumbe isihlobo alubana belalele bengathinta njani kade besebenza laye.
Bengayelelisa ukuthi bathathe nanzi inombolo ikhodi ye-South Africa ithi 0027 79 022 533 5. Ngiphinde njalo inombolo +27 79 022 533 5. Noma bengaze bexhumele lami njalo kwezami inombolo ezami inombolo zithi +44 78 656 7 9977
lezo ngizase England 0044 78 656 7 9977. Sikhalela nje kakhulu ukuthi abazali bathole umntwana wabo njalo bengabe lokhu behleli besithi mhlawumbe umntwana uyaphila ukathi umntwana sewathola waze wabekwa waze wancedwa igovernment. Nxaku ukuthi sikhona singabantu akukhethelekile ukuthi uvele eMashwingo noma uvela ngaphi noma emathebeleleni noma uvela ngaphi kuba kusho ukuthi nxa singabantu siyenelise ukuncedisana lapho sibona khona ukuthi singadlala indima thize ukwenzela ukuthi abazali bathole iclosure ngoba namhlanje kungabe kungumntwana wabophile kodwa kusasa kungabe kungumntwana wakoDube. Ngiyabe ngingafisi lapho ukuthi ngibone wami umntwana mhlawumbe egcine esesiyabekwa ngugovernment ngingazi kukathi mina ngingumzali wakhe ukhona omunye umuntu kade ngahlaba ukukhozi kuncediseke ukuthi lami ngithole iclosure ngibe kwazi ukuthi ngempela umntana ami akasekho emhlabeni. So sikhalaza kakhulu ukuthi labo abamaziyo uPaida Moyo Phiri noma abazi abazali bakhe abadabuka kwele seMashwingo siyancenga kakhulu bakithi ukuthi lidlulise umlayezo lowo ukuthi uzefika ebazalini bakhe bayenelise ukusithola kulezi numbers ze-WhatsApp noma bafone kulezi numbers engizijileyo bayenelise ukuthi bathole umntana wabo bayenelise ukuthi bayembeka endlini yokugcina.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu. Ubexoxa ecingweni lomsakazo weStudio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.